abantu ababale iqiniso abatsho njalo abathi bona umgqabe ababonti wathuthelwani abantu bonke akunamuntu owayesevele esefuna umgqabe ngalesami sikhathi wonke umuntu wayengathi amfuna umgqabe khona pha ngitsho lephathini kuzala u-p f abantu bathi befisa ukuthi umgqabe ngabe uyaphuma yikho kwatshengisa okwatshenga ukutshengisela kwabantu kwabakhona kwakukhanya kwaphuma egcekeni ukuthi nabantu bonke amabandazi ombuthazi watshiyeneyo kwamanyana khonaphana kwathakazelelwa ukuphuma ukususwa kukamgqabe laphana. Ngezinye indlela-ke engingathanda ukuthi ngikutsho Nkomo ukuthi umumo lowo wona umgqabe wayevele sekhulile sengasayenelisi lutho umkakhe ngiwayeselawula izinto umgqabe wayengasazenzeli. Bangatsho njalo abantu bethi bona hhayi ngalesani isikhathi kwakungcono kulalapha kathethu kodwa khangela phela Nkomo kathethu kulokuphula elizweni njalo abantu bakhululekile ngesikhathi sikamgqabe abantu babengakhululekanga babesesaba babekhuluma bekhalaza ungakhuluma kubi ukhulume kumbe ukhulume kubi ngokhulumende wawuthalaza kathethu bazikhulumela bachothoze uhulumende ngendlela yabo abafuna ngayo.
Ukhuluma ngenkululeko uthi abantu beZimbabwe bakhululekile ukukhuluma yiloba yini abayifunayo kodwa sikhuluma nje ezinkantolo kugcwele amacala abantu asebebotshwe besetheswa umlando wokuthuka uMnangagwa ngokukhuluma nje ukuthi uMnangagwa uyehluleka umsebenzi singathi inkululeko yini le
bawankomo angibalele khonapha kwistudio thina sinje mina nzake ngizwe siyakhuluma sonke sinabezane phiabanzake ngize umuntu othethisa umuntu kodwa ngiyanilalela abantu be-opposition labo bahlala besithethisa sonke ngenhlambe ezinesabekayo singabantu ngathi kodwa sike sesikuwamukele ukuthi hhayi vele ngabantu abagangileyo labo abantu abanye ugathi umuntu othethisa umuntu engongomongameli abamthethiselani vele mongameli indawo ongasoli into lapho ayenze khona kubi